isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu umhla ka 4 kuNtulikazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuConstitution yeZimbabwe, siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabhara.
Umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukhonona ngokuba lwamasotsha emaphandleni.
Nesikufuna ukuthi vote kumbe ne-postal vote leyana kumbe ne-PV card ukuthi bebekwazi ukuthi baza kuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjiswe khona ngale ukuze labo bethole ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisele khona. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza katalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa usukhonone ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni ngesikhathi sokulungiselela ukhetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba umnumzana Washman Ncube isikhulumeli salumanyano uthi kalubaphathi kuhle udaba lwamasotsha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho, ngakho-ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo into enhle ukuthi amasotsha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuConstitution yeZimbabwe, siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabhara.
Kodwa emhlanganweni abawenze le ntatheli izindaba abebutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu emaphandleni kawamangalwele kwabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overson Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho njalo abazange bathumele amasotsha ukuthi aye kwethuzela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho lokuthula lokuhlanzeka njenge-ZDF, bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babe lalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe, sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga ezeDF abonakala kumarali, kuma-VIP laku-VVIP, bayabe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha loba ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli, njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele loba ngubani. Uncube uthelawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi sebeke bahlangana labo emaphandleni loba bengazange baxabane labo lapho behlangana labantu
ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona thina siyakwazi ukuthi isichasiso kayisisosiqiniswa abasinikileyo ngoba amasotsha lana nxa behamba behlomile siyasibabone sikhampeni bake badlule leduze kwamaralethu bengakhulumi lo muntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bebabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho.
Ibutho kalivunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho, kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisethesa icala lokusekela ibandla leZANU-PF. Ukanti-ke lapho lihluthinela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umbuso, abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu makhaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kusenjalo, inyathelo lamasotsha ukuthi abe lomhlangano lentatheli izindaba ifuna ukwazisa uZulu ukuthi awangeneli kwezembusazwe selidale imbuzo ngamasotsha wona azakala ngokuphathisa ekususeni umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uqoqelo wake walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Okuqakathekileyo yukuthi khona amasotsha akhona ebantwini, yikho okuqakathekileyo. Kodwa-ke babe kwesinye isikhathi bezihambela besenza okwakho ngesizathu sokuthi uhungwe nabomthwanga laba bathi bona kubazadeploya amasotsha, amasotsha akhampenela izandla. So khona lokhuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khonakhana kwakukhulunywa ngohungwe kumbe ngokukhulunywa ngomthwanga ukuthi amasotsha akhampenela izandla. So until it is proven labo bekukhondene bona i-leadership right from the presidium khona laphana yibo abamele bekukhulume ngakho beqondise uhungwe imlomo wakhe wona lana ukuthi draw that statement ngoba nanxa amasotsha ezihambela nje lapha abezihambela khona kodwa ngathesa akunadlakela laphana nalaphana yindawo yamapholisa uqala amapholisa ubuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayivisiseki kube sokubuya amasotsha ekuqineni kodwa ngenxa yokuthi amasotsha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana nalaphana abantu babasuspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguhungwe nabomthwanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi badiploya amasotsha yona lapho abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana lanxa bona besithi khona baneutrali abangenele ezombangazi but they must restart istatement esakhulunywa nguhungwe kumbe ngumthwanga.
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha, manje lokhu kungatshengisa nawo ukuthi amasotsha kayisiwo eZANU-PF.
Kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana le trend personnel kuzokuza bonke lapho abaqanjwe uKhemba Umhlati amasotsha la. So okukhona nje usigcwalisiswe nje khona lukhani ukuthi khona lekhule izike khona ngamasotsha and then as a result akukalutshwani ukuthi bekwamukeli ukuthi khona umbuso lo khona for 6 months or 7 months ezike khona zona lezi bekuligasi leyelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that ichamisa ngawina kumbe kunenye i-opposition okungasochamisa kumbe ungaba ngumjurumbe ungaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesivilieni akulaqiniso.
Lo ngumnumzana Max Mkandla wake walwa impi yenkululeko bexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asecale ibandla elibusayo eleZANU-PF ngokudabula kumbe ukunamathisela amaphepha abo okukhankasa phezu kwawo ibandla lezaphu lele Mthwakazi Republic Party kobulawayo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla bazonde bagane unwabu ngokudatshulelwa amaphepha abo okukhankasela ukhetho becala ibandla elibusayo ngokwephula ilungelo labo khona sekusele amaviki phose amathathu ukuba luqhutshwe ukhetho. Umnumzana Parliament Mlingo omele izaphu ku-Ward 11 eMakhandeni ucala iZANU-PF ngokunamathisela amaphosta abo phezu kwawakhe.
Ukunzima esenhlangane labo iZANU-PF bahamba bevala amaposta ami befaka awabo phezu kwamaposta ami.
Umlingo uthi usekhweze udaba lwakhe kwabezeki lasemapholiseni eNtumbane Police Station.
Unyathulo sengiluthethe ngahamba ngareporta ezeki banginika indlela uzokuyenza. Ngahamba emakhandeni ngathola ukuthi amaposta engangiwaboni le maningi kulalawo engangiwaqambile ezeki. Ngoba sebengilayela ke ukuthi ngiye emapholiseni, ngahamba emapholiseni ngavula ikhesi.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party, uNkosazana Praise Yangulube, uthi bebesebenamathisele amaphepha abo ubulawayo wonke ukukhankasela ukuvotela kukhetho, kodwa wonke asekhitshiwe.
Amaposta sesifakile kundawo zonke kobulawayo, kodwa sesibone eCountry Park ake akhitshwa laseNkulumane. U-Honorable Xaba omela iNkulumane constituency uke waya report emapholiseni, bambuza ukuthi ususpecta bani, wasesithi ukuthi ususpecta ama-opposition parties amanye. So siyakubona konke khona lokhu okukhitshwa kwamaposta, but amanye lapha akhitshwe khona siyabisela amanye amaposta.
Isikhulumi samapholisa aweZimbabwe Republic Police, u-Inspector Precious Mango, uthe ebuzwa ngamacala asethe alethwa enkambeni ezithile ephiwa le nombolo zamacala, uthi akekho ehofisini yakhe, kodwa usethumele abanye bakhe ukuba baphenye lezi ndaba uzathi esekhuluma. Umsakazo uze waya emoyeni elokhe engakaphenduli. Amabandla aphikisayo aqala ibandla elibusayo ngokuphazamisa amaphepha abo omkhankaso, bethi kuyisenzo esibi njalo kuveza ukuba ukhetho oluzayo alukhululekanga. Abebandla lezanu PF bona bayakulandula lokhu besithi oyabe ebanjwe esenza lokhu akabotshiswe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa beyabe bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Kugwalo lwe-petition elwethulele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission lamhla, i-ARTUZ ithi inhlanganiso yeZEC yazisa ababalisi ukuthi bazavotisela kuziphi izigaba ngesikhathi ugwalo lwe-voters roll lungasaguquleki. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Pride Mokono uthi izekhi lomlandu yokulungisa lolu daba ukwenzela ukuthi ingephuli ilungelo lababalisi.
Ababalisi abasemakhaya abaningi bakhona vele baza kuyavotisa endaweni lapho abangarejistanga khona ukuthi bebevota. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi nabo bethole imadlana zokuthi belengezelele kulokhu umholo abaphiwa nguhulumende lo wethu wazele ukuthi uphana. So sikhangelele ukuthi ababalisi abaningi abemakhaya baza kuyavotisa, lokhu kuzayenza ukuthi bengatholi isikhathi so ukuthi bona benawo bezivoti ilolu ivoti labo vele labo yiqakathekile ngoba yi-right yabo vele ukuthi bevote futhi izekhi isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abaza kuyavotisa bayaziwa amabizo abo ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani nabo bani thina esikufunayo ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi baza kuyakuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze labo bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amathicha amaningi vele yiwayazabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele kungabe kusemadolobheni kungabe kusemakhaya amatitsha amaningi yiwo abezabe esenza lowo msebenzi. Njalo sikhangele ukuthi nxa izekhi yona ingayala ukuphendula iphethini yethu zabe sisuka layo sihambe emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphakisa ngoba indaba eqakathekile kakhulu ukuthi amatitsha levote asemakhaya.
Liyaphumelela yini kumkhankaso yonke le eliyenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe lokuphumelela kakhulu sikhangele ile ivile esiphumekiyo idale elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ethatha abantwana ezikolweni lamatitshala behanjiswa ukuthi begcwala lapho ababesiza khona imicimbi yabo. Amabhasi esikolo lamabhesiki lama-school grounds akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezimbangazwe kudana bekusebenzisa lokho isinqumo sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona izayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo befunde bengesari njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethusela izigilamkhuba ezombangazwe bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi esithumezela ukuhlukulezeka konke okwenzakalayo.
Lo ngumnumzana Pride Mukono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ sixoxelaye esedolobheni leKansas khonapha eMelika. Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomonyano owe-MDC Alliance abathi kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulabantu abalitshumi lanhlanu ababulewe enkabazwe yeSomalia ekulwisane nokuqhamuke phakathi kwezakhamizi ze-ad labalwa becatsha beqembu lesimoslem ele-al-Shabab bezozama ukubamba ngamandla abasakhulayo balumuzi ukuthi bangene kubutho. Isigodlo someli weleChina kwelemelika sixwayisa izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela kwelemelika ukuthi zenze lokhu ngonanzelelo ngoba kulokufuthelana kwamazwe omabili ngodaba lwemgoqo kwezokuthengiselana. AbeChina baxwayisa ukuthi kwelatshwa kuyadula njalo kule ngozi yokudutshulwa amahlayana. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Umnumzana Hamaziriphi ngomunye wabameli abemukelwe ngokusemthethweni umongameli Cyril Ramaphosa ePretoria izolo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma ngemva kokwemukelwa kwele South Africa ngokusemthethweni emkhosini oqhutshelwe eSefako Makgato Presidential Guest House ePretoria izolo, umeli omutsha weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi ubudlelwano kwezokuthengiselana yibo obuza kuba semqoka emsebenzini wakhe. Umnumzana Hamaziriphi uthathe intambo kumnumzana Isaac Moyo osengumqondisi weviyo lenhloli zikarhulumente.
Going to be carrying on from where my predecessor left, ngizaqhubeka ngomsebenzi obusenziwa ngulo engithethe kuye intambo. Kodwa ngizaqala ukusebenza phansi kwesimo esitsha ngoba lisazi ukuthi uMongameli Ramaphosa usekhulume ngokuthi elizweni lakhe sekulohulumende omutsha ofuna ukwenza izinto ngokuhlukileyo.
Amazwi akhe alandela ezicathulweni zikamongameli Emmerson Mnangagwa wasekukhombisa kwacaca ukuthi intuthuko kwezomnotho yiyo umsebenzi omkhulu kahulumende wakhe. NjengeZimbabwe, ele South Africa lalo lisanda kuthola ubukhokheli obutsha. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshela abameli abebesemukelwa laba ukuthi iSouth Africa izimisele ukuthuthuka okuzwayo hathi kancane.
We trust that your presence in South Africa as the representative,
sithemba ukuthi ukuba kwenu la eSouth Africa njengabameli babantu bamazwe enu kuzasiphathisa hashi ukwakha ubudlelwano bamazwe ethu kuphela, kodwa kuzasenza siphinde sibambisane ekwenzeni isimo sibe ngcono emhlabeni jikelele.
Okwakhathesi ezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ziqhubeka sipha inzuzo enkulu kwele South Africa. Umbiko weZimbabwe National Statistics Agency, ZimStat, ukhombisa ukuthi ngenyanga kaMbimbitho lonyaka iZimbabwe ithengisele ele South Africa impahla ezibiza amadola ayizigidi ezilikhulu lamachumi amabili, $120.9 million, kodwa yona yathenga kwele South Africa impahla ezibiza amadola edlula izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye, $271.6 million. Impahla ebezithengiswa yiZimbabwe kwele South Africa zigoqela insimbi ezingasebenziyo, izilimo, inyama lezenjwayo. Ele South Africa lona belithengisela iZimbabwe izinto ezinkulu ezibalisa imota, ugesi lokunye. Le yinto umelwe MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo athi kuzafuze ikhangelisiswe ngeso elibanzi ngumelwe weZimbabwe omutsha uMnumzana Hamadiripi. UMnumzana Moyo uthi umsebenzi omkhulu weyeme emahlombe kahulumende yena ufanele enze isimo ekhaya sikhuthaze ukusungulwa kwamabhizimusi ayiwo aza kwenza impahla ezathengiselwa phandle kwelizwe. Wothi njalo urhulumente kufanele azimisele ukulalela izikhalazo lezifiso zabosomabhizimusi ukuze basekele ngokugcweleyo inhloso yakhe yokwakha umnotho welizwe. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Wancintisa kukhetho lokudinga umeli webulili maWest edalele ephalamende emele umanyano weMDC Alliance, uMnumzana Mduduzi Chuma uthi ziningi inhlelo zentuthuko akhangelele ukuzethulela uZulu walesi sigaba enganqoba kukhetho. UChuma uthi okudinga ukulungisiswa kugoqela amadamu, imigwaqo, izikolo lokunye. UMnumzana Chuma uzancintisa loMnumzana Dingumuzi Puthi owezanu PF lo nkosazana Perpetual noMcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe loMnumzana Chuma waqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe uqhubeka njani.
Umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili. Siyangena labazali esikhuma labazali njengoba ngikhuluma nje kathesi khonapho beyibe emhlangano emibili komakhulela lakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba ngapha. Hayi, abazali bayezwa esiwukhulumayo basilalela sofaba, siyamukela kuhle baba.
Kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi?
Ibulili maWest yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko ngezedevelopment ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapha. Engikuthembisayo mina ukuthi mabe sivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance, uhulumende we-MDC Alliance sizayenza ukuthiwa i-devolution of power, ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi. Imigwaqo upresident ubaba uChamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha inguquko enkulu, sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise yaphambili. Amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona. Umzekelo sengawufaka ukuthi idamu mabhongane lapho engiseduzane nalo kathesi lapho abazali uqeda ukukhuluma ukuthi bafisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo. Ma kusenza amanye amanzi adonshe abantu benzela ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo baba.
Sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF khona ngapho ebulili maWest kumi njani?
Baba Nkomo, kunzima, abazali bayethuselwa kakhulu khona lapha. Nje ngiceda ukutshelwa ukuthi kwabakhulela kulondoda othwa ngamadoda amhlanga othembisa omunye umama ukuthi uzamdula ekhanda ngenxa ukuthi uhambe emhlanga le-MDC. La kusemasendo evikini edlulileyo abantu bebesetshela ukuthi uma bengavotela i-MDC bazancitshwa ukudla. Izane yesaba ukuluza ukhetho lelo isizama ukuthusela abantu ukuthi bayivotele ngenkani.
Ukhulume ikakhulu ngamadamu le migwaqo eyithuma, izikolo zona zimi njani?
Ezikoleni lapha babankomo kubi. Ngithe ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathombe banyathela egangeni ngenxa yokuthi izikolo zibhidlikile. Ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakelwe ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphume amanjinela lama-scientist abazakhulisa ilizwe lakithi. And then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona. Yikho abazali bakhala ukuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili isigaba sakithi sithuthuke.
Lo umnumzana Mduduzi Chuma oncintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele parliamente emele umanyano we-MDC Alliance. Wezemidlalo lamhla intatheli izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanje usethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele ukuyadlala esigabeni sama-quarter final kumncintiswano wenguqu owenziwa ezizweni zomhlaba wenkezo eFIFA World Cup 2018.
Phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili 32 abenelise ukungena kumncintiswano walonyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia sekusele amaqembu ayithu abaminimbili kuphela alokhu encintisa ukuphakamisa inkezo. Siyithethe ithuba elokuba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo lamathuba awo awokuphakamisa inkezo. Iqembu leRussia yilo liqoqela imidlalo kodwa lingene kule mncintiswano kuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalonyaka yezwe zomhlaba. Kuluhlu oluhlela ukuba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu. Iqembu leRussia belisendaweni yamachuma yisikhombisa kuluhlu lolu kuthi eleSweden belisendaweni yamachuma amabili lane, eleCroatia belisendaweni yamachuma amabili, eleUruguay lisendaweni yechumi lane, eleEngland lisendaweni yechumi lambili, eleFrance lisendaweni yesikhombisa, eleBelgium lisendaweni yesithathu kuthi eleBrazil lisendaweni yesibili. Iyincwethi zomdlalo wenguqu zihlezi sithi uluhlu lolu olukhishwa yinhlanganiso yeFIFA aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala lokunqoba kweqembu elithile kungakhathalekile ukuba belidlala laliphi eliqine kangakanani njalo. Iintatheli zindawo ezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi imidlalo yezwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni.
Kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya kuzabe kunzima kakhulu kodwa iqembu leFrance likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay. Kukanti leBrazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu leBelgium. Kukanti iRussia ama-hosts ngabe sokufike komlindi uyacina ngoba labo bakhangelele ukuthi bengaluma phansi bedlala leCroatia. Kukanti eleNgilandi lalo likhangelele ukuthi hayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu leSweden lihambe kuma-semifinals.
Imidlalo yesigaba se-quarterfinal iyaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona leFrance kuthi eleBrazil lizadlala leBelgium. Ngomgqibelo iqembu leSweden lizadibana leEngland kuthi eleRussia lizadlala leCroatia. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Yomculi kaMoyi uSthembile Mlotshwa umama kaNola Magabazi esithi umntanami lowo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uthi ukhonona ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni. Icele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nesen Chamisa selisolwe ikhomishini yeZEC ngokufaka ibizo Uxolo, siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.